Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 5 Ntulikazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa amaloan, and siyathemba ukuthi amaloan alalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphi party.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokutshengisela esola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhlaka 19 Ntulikazi.
Into eyenzakalayo mhlungu lwesihlanu, mhlangibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawo nsatshelele wafuna ukunginyathela. Actually kukhanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusekupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleta imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela loludaba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilithumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela abulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe, ababe ngabantu abazavisela leyo mali.
Uhulumende uye wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukweledisa abatsha, kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali, njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga, uPatience Maringosi, uthi ukhangele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha, ikakhulu kuningi elingenamabhuku okugcinela imali emabhanga, okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa amaloan, and siyathemba ukuthi amaloan alalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphi party, like njengalokhu esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali, athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulunga ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi laloba kulinyathelo elihle kusungulwa kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvulwa kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathela lihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalilamali. Thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha, yikho ke kuletha imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligweledisa omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa, lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha. Njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Imele sithwe sevirinse Harare, New Gibson Bebe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathebeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. Umnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezijiyeneyo ezigabeni zeMathebeleland.
Umantshi unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhla ka-19 Ntulikazi. Abe-MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTrindiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokhelwe MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengaboshwa kodwathi la continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba baboqa baqotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi esinye sezibotshwa ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhlungo lwesihlanu mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawo satshelele wafuna ukunginyathela, actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapolice and they refused to give me a letter, besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganginceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yona incwadi yokuyesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye lababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatsha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abaningi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Mayuyuzulukandaba, siyaxolisa lapho sili sitshele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hathi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhlaka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba semandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulumhlubulo. Udaba ke siluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Ungakathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa umkhankaso esidle ubhedu lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu, ilunga letale le Central Committee yezano PF.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Definitely bese bakhona bangayithakazeleliyo, bakhona abayithakazelelayo. Amathubo unqoba ambona emahle kakhulu. Abantu bathakazelele sokusenzakala ukuthi kuya ezindingane izinto. Lanxa of course azikaguqu ngendlela ebonakalayo, at least i-foundation ikhona. Ngoba I don't expect ukuthi umntwana angazalwa namhlanje asagijima uyabe ehlola. Kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabukwathi kutho ukuthi uzabelela. So abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lomsekeli wakhe uNomzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo seGugurawundi, ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakoBulawayo?
Ye, abantu bayokukhuluma ine-Free State, abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo vela ngeke sibale ukuthenzeka, kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party, the part of the institution eyayibulala abantu ngeGugurawundi, kade sebechathe ngayo ama opposition, but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even the ZCTU sasithi thina an injury to one is an injury to all. Bona baphendule bethi ZCTU and ZANU PF are one. The same people that sebezithi sebekhohlwa into ababeyenza. Definitely kufanele kuqakulule ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani, kufanele kwenzakali khonoko. Kodwa okwamanje kathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugurawundi, he was part of the part of that institution aba esenza khonoko.
UMongameli Mnangagwa asimboni ekhuluma emhlanganweni. Ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina bengisesibhedlela. Abantu mhlawumbe nxa bethi abambone sebejayele umgabo wayengadelicate, uMnangagwa uyadelicate.
Uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba, kwahamba njani njalo susizwa njani kathesi?
Ngayibona kuphela mina sengilele phansi, ngabona ngayo umndenzi wami usuchayiwe, iprogress eligcwele igazi, ngathola i-ambulance ngayo eMathade. Ngiphume kuthangi tomorrow, so ndizoyikusisa ngiyabuyela futhi eMathade ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu. Vele
awesabi ukuthi uye kwamanye amarali?
Mina uyeze during the war, phela ingozi yakulandela nxa usendlini, umuntu wayekubuleya ukubulalani ma unyanga eralini, ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabungaphi. Ndaoperata ngandikwa kulama-fragments lana i-granate yajikayo, so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyaqhula. Ngiyaqhula. Odume yakhula shona tizakhula ntemba ndahamba ngondile kuya kwesikhathi.
Hello ke ngumnomzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF, ubexoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inhloko kahulumende weBritani inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhlaka 13 Ntulikazi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba eseBritani.
Unkosikazi May utshola amazwi edale lePhalamende eBritane ephendula umbuzo ovela kulunga ledale lePhalamende elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele-All Party Parliamentary Group on Zimbabwe, unkosazana Kate Hoy, obethanda ukwazi ngobudlelwane beBritane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on the 30th of July, but we are urging all parties involved.
Siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lommeli waseZimbabwe mhlaka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo, ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubele phambili echasisa ngokuqhakatheka kokuphathisa eZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform.
Sesiphindaphindile ukutsho ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale ngumongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyano we-People's Revolution Coalition, PRC, eBritane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement is Prime Minister May is very effective. A statement lesi sithi ukuthi i-process yama-elections kufuze i-demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Mike Chibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBritane obusayo ufisa iZANU-PF inqobe kukhetho oluzayo.
Ukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaNangagwa. Ukhanya njengoba sitsho nje ukuthi iZANU ingawe nabazasebenzisana layo. Kuyacaca ukuthi nje uMnangagwa umbuso ngowakhe. Akumangalisi ngoba vele iparty le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgabe.
Uhulumende weBritane lamanye amazwe akumanyano we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngawabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelwa sihluzeni bomama olundaba eziphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abantwana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kwele Thailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempelaviki. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukufika kwele Britani mhlaka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Ukwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuthiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentathele izindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo eleZANU PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledalela Central Committee yebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingafamfuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthe sephumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengama-minister njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploye amasosha agcwala izabelo zonke kukhampeni la iZANU PF. Lokhana abakwenzileyo ukuthi bafika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehle ukuthi bacabange ukuthi-ke amasosha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasosha akhona kwezombusazwe. Kutshiwe enkanguyo ayethetha soze basaluthi umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sekungu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakuthiwo lizaba kuphela, amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba, uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulile ugada kancane njalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni, agcine ngaphi, uhambe njani. Lokwana okwenzekala ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasosha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengokubona nje laphana ngesikhathi sonalesiyana ilizwe lethu beseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So kubo kwenzakala nje sesirana nge-remote amandla engasekho kumongameli nguyokhethiweyo, amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bawasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizwe lethu leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasosha kumele adisende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingajabalali. Laphana elizwe lethu beselonakala besekujabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasosha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasosha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kuluhlangothi lweZANU PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abalezikhunda khona phela, olunakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Kakhulu uncedo lwabo amasosha kulokho. Amasosha kabahlale ezingambeni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwango obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo, kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasosha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe liqiniso lelo. Kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire ashaye kuba ngu-vice president weBotswana. UKhama waretire, eseretayile wangena kuma-structures wakhula laye njengelungu lama-structure waza kwafika kuthina abe ngumsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasosha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokhu? Kungaku liqiniso yini?
Liqiniso elipheleleyo. Mina angikaze ngibone isosha likhankasela ibandla leZANU PF ngoba mina ngiyabhoda likhankasa lami ngisezani. Angikaze ngihlale nesosha elikhankasela iZANU PF ngoba nziwa nje umali wami ejika bana amasosha athi liphuma mgabe labantwana bezoba liphuma mgabe. Nxa sowukhetha phela yikho phela ubona sesiya ekhetheni lolu olukamhlaka-30 July ukuthi abantwana beZimbabwe bazikhethele-ke ofuna abafuna ukuthi na akhokhele lapha ubaba umnangaza ebeqedisa itheme yesivele silayo thina njengezabe ngo andiyakhumbula ukubana eZimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyilelabelinqobele ngesikhathi sonaleso. So which means ukubana isikhundla sobumongameli lobana buyayala bulobu busebadleni nalelana kuzokufike ukhetho olulandelayo. Ngakho ke umnangaza lapha ebeqedisa itheme evele besilayo thina siyimandate from 2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizame phezu so-ke u-2018 usefikile nabo-ke ilanga lokhetho selifakiwe nabo abantu sebekhankasa sivumeleleke ukubana uzulu azikhethileke umuntu ababefuna ukubana akhokhele siya phambili amasosha mina angingaboni ikhankasela izame phezu mina ngililunga lezizame phezu njalo futhi ngililunga notizini elincane ilunga eliphezulu singoba ngisedala le-central committee ezaluphezu angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU PF, ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance, umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza inkokheli zamalwecacha amaqembu achiyeneyo ukuthi angaphi. Amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa. Omunye wabakhokheli bamaqembu la uYaha Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela eleMauritania. Ngomnyaka ka-2010, uHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006 wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende we-Algeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika lomanyano we-United Nations. U-El-Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya e-Algeria, njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahya kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola, njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqu elikamasipala wedolobho lakobulawayo elibulawayo sithi liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola izinkulungwane ezintathu ngabe inkampani ye-Asphalt Products. Ekhuluma emkhosini wokuthula okusemthethweni kwalesi sipho, unobhala jikelele weqembu lebulawayo sithi Warres Ndubiwa uthe akusikho kwakuqala kube abe-Asphalt Products bephathise iqembu leli kodwa abalobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
And we are grateful for such relationships, especially.
Silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni usekelo lwemali lungatholakali lula. Ngalokho ke siqathekisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu lebulawayo sithi lihlezi endaweni yeChumilane engalaneni yemiklomelo lemiklomelo liChumilane. Njalo ngesonto abafana bebulawayo sithi bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala leqembu leChapungu lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumklomelo owodwa kuphela. Sikhangele umdlalo kwakhilikithi. Iqembu lePakistan linqobele Australia ngamaranzi angamachumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe iqutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan le-Australia yizwe esezifinyelele ukudlala kufinali yale midlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.